Ngesikhathi intambo wezowethulwa kwezemibiko umnumzana Kindness Parata ekhuluma emkhosini walamuhla kobulawayo uchaze ukuba baphakathi kokuguqula umthetho ozakwenza ukuba osomabhizimusi bakwamanye amazwe benelise ukuzotshala imali kumankampani emisakazo eZimbabwe ngesilinganiso songamachumi amane ekhulwini i-40%.
Remember I told you that I said it in 2003 and I was expelled from Zambia. I say let's allow this industry to grow by allowing investment even from foreigners, and I've been vindicated. Now we are going to amend the Broadcasting Services Act to allow foreigners to hold 40% in our local industry. So that's way of sustaining our industry.
Umsekeli kamphathi ntambo obona ngezebulenjini umnumzana Dingimuzi Phuthi uthi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Ilanga leli lisivule amehlo endabeni eziningi kakhulu. Lililanga lokunanza ukuqakatheka kokuhlonipha inkululeko emsebenzini wokuba intatheli zindaba. Ngithande kakhulu ukumanyana phakathi komsebenzi wokuba zintatheli zindaba lokusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku. Sikhangela kakhulu ukuthi imitshina yakulezinsuku yenqabela njani ukusebenza kuhle kwentatheli zindaba emsebenzini wazo, kumbe njalo kuyini okungaziwa izintatheli zindaba ukwenzela ukuthi bengabi sengozini esiphathelane lokusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku.
Umbalisi wekolitshi leNational University of Science and Technology uDokotela Mphathisi Ndlovu uchasisa ngokuqakatheka kwelanga lalamhlanje.
Namuhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu esilikhangeleleyo njengabo lecturer, njengama student lama journalist abentatheli. Lilanga eliqakatheke kakhulu ngoba namhla siyajabula siyakhumbula umsebenzi omuhle oyenziwa ngama journalist ngelanga abakuthi yi World Press Freedom Day. Namuhla lilanga liqakathekileyo kakhulu, sinanzelele ukuthi kunengi okwenzakalayo, kunengi oku-affecta ama-journalist okwenza ukuthi umsebenzi wabo uqhubekele phambili. Namhlanje siyakhumbula umsebenzi abawenzayo, sinanzelela ukuthi ama-journalist alo msebenzi omkhulu amele bewenze ukuze kube le-democracy elizweni.
Umnumzana Nqaba Machazi obona ngokuhlelwa kwenhlelo eMedia Institute of Southern Africa ukhala ngodubo lwezinga lokuba qotho kwezindaba lolwazi olwethulwa eZimbabwe.
Engakutsho ukuthi lonyaka esikubonayo ukuthi uhulumende weZimbabwe uthembisa okuningi ukuthi i-press freedom izalunga, iyalungisa, kodwa kathi sigqede ukubona i-report ye-Reporters Without Borders etshengisela ukuthi iZimbabwe iyehlile ibe unumber 130 singunumber 137, kutshengisela ukuthi kuningi sibile kumele sikwenze ukuthi sifike kwisigaba sokuthi sokule press freedom eZimbabwe sokulokukhululeka kwentatheli zindaba. Siyabona uhulumende uyabe khuluma ngokuthi kule mthetho emitsha njenge-freedom of information, kule Zimbabwe Media Practitioners Bill abakhuluma ngayo, kodwa imithetho le nxa ingafakwanga kuhle ukuthi isebenzele abantu, isebenzele intatheli yezindaba, siyaqhubeka siya phansi njengentatheli yezindaba zeZimbabwe.
Unkosazana Siphathisiwe Ndlovu owenza izifundo ze-masters ekolitshini le-NUST kwezokukhutshwa kwembiko upha umbono wakhe ngelanga lanamhlanje.
I-World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu, and i-theme yalonyaka iqakathekile sanxa sesikhanyela ukuthi uzulu wonke nje kakhulu njengeZimbabwe sihlangana le-surveillance eningi kakhulu, kungabe kuku-social media, kungabe kuku-traditional media, kungabe kungabi. So ukuthi sibe le-theme ekhuluma ngendaba enjalo abantu abahlangana layo each and every day kuqakathekile sibithi.
Usuku olo World Press Freedom Day lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-1993 ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations emizameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe womhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa, okukhokhelela ekuthini uZulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi. Lonyaka ilanga le-World Press Freedom Day linanzwa emhlabeni jikelele phansi kwendikimba ethi Journalism under Digital Siege eveza ubunzima obubhekane lentatheli izindaba ngenxa yokwethulwa kweminye imibiko engasiqiniso ebulenjini beinternet lasenkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.